So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-6 enhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezanu PF. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni le-MDCT, enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora.
UMonzora akuso president we-MDC. UMonzora kazange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident we-MDC.
Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe i-DNA ukuze kwazakale obaba uqobo kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo.
Uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende.
Kweziphathelane lokhetho lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano yabo.
Into ekhona nje ikuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kula malunga e-Police Internal Security Intelligence labanye abangaqedakaliyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezanu PF. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi ugwalo oluphiwe umongameli Emmerson Mnangagwa ayisilo lokugcina ngoba khona luzahluzwa lulolongwe njalo. Kodwa unobhala wozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi ugwalo oluphiwe uMnangagwa ngumgcinisihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chigumba yilo oselulolongiwe lwaphelela, osekusele nje ukuthi uMnangagwa ethule insuku zokhetho. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-NewsHawks lithi lokhu kutshengisa mpela ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF asephoselana imamba ephilayo phezu kogwalo lolu. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni le-MDCT lapho enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora. UMonzora waxotsha enye inkokheli yaleli bandla ngeviki edluleyo, kodwa inkokheli le yasa udaba lokuxotshwa emthethwandaba owamisa isinqumo sokususwa kwabo andubana kuxazululwe inkinga ezihlasele leli bandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi lamuhla bazakuba lomhlangano lentatheli zindaba bekhuluma ngalolu daba. Sixoxe lomunye oyetheswa owaxotshwayo ebandleni umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala ngifuna ukucazulula ukuthi uMonzora akuso president we-MDC. UMonzora kazange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident we-MDC. UMonzora into okwakumele yenzakale ngokufa kwa-president Morgan Tsvangirai was ukuthi uMakhupe abe ngu-acting president kwenziwe i-extraordinary congress eyiyona eyayizoyenza ukuthi amalunga omhlangano kusukela ku-branch, ku-ward, ku-district, province babe lama-congress abo and abantu abakhethwe lapho kube yibo abazoba ngama-delegates ku-congress ezo-elekta umongameli. Akuzange kwenziwe konke lokho okwenzakalayo ukuthi uMonzora wathatha abangane bakhe wa-creator i-national council e-Bokus ngoba i-national council kumele isuke kuma-structures after ama-congress esenziwe ngama-lower structures. Akuzange kwenzakale konke lokho. So uMonzora ukuzibeka kwakhe ukuba ngumongameli akukho emthethweni webandla le-MDC, akukho constitution ye-MDC. Ngakho thina asimboni njengomongameli womhlangano wethu. As it is, umhlangano wethu awunamongameli until i-congress ize yenziwe and ize yenziwe ilandela i-constitution yethu. So konke lokhu akwenzayo akukhulumayo ngokuthi suspend abantu. That's why i-High Court irule in our favor yathi yona uMonzora akala authority yokususpenda anyone ngoba indlela angena ngayo ukuba ngumongameli womhlangano ayikho emthethweni njengoba kubhalwe ku-constitution yomhlangano.
Manje khona lokho okwenzakalayo akusoze kubangele ukuthi ibandla lingenelisi ukuqoqa uhlelo lokungena kukhetho.
Ye, khona kunjalo ngoba kuzoqoqeka kanjani if vele kungekho izinto zingazange zenziwe ngendlela okufanele zenziwe ngayo. So thina sithi njenge-MDC okubalulekileyo kakhulu kithi udlula ukhetho ngoba siyazi ukuthi ukhetho lwakhona ayikho into engawinwa nguMonzora to start off with. Sibonile even ngama-by-elections adlulileyo ethola ama-zero votes. So it's a waste of time ukuthi thina njenge-MDC sicabanga ukuthi si-participate kukhetho lolu sizitshele ukuthi sizowina even isithi eyi-1 eka-councilor ngingasabali ama-MP. So ma kuyukuthi thina njengama-members e-MDC siqinisekile ngokufuna ukuthi ibandla lethu libuyele kuzinga lalo ade liyilo ngaphansi kukamongameli uMogenswangirai, kumele sizinuke amakhwapha silungise indlu yethu ngoba as it is akukho lapho esiya khona nje ikudlala lokhu ngamandlwana. So thina sifuna ukuthi siqinise umhlangano wethu e-MDC, ama-members wethu kusukela ku-branch all the way to i-national babekwazi ukuthi sizimisele ukuthi sibe yi-challenge kuZANU-PF, hayi nje ukuba ngama-rubber stampers ukwenza ukuthi iZANU-PF iqhubeke lokhu ibusa abantu bakithi lokhu behlupheka.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Virginia. Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe i-DNA ukuze kwazakale obaba uqobo, kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kumabonakude oluthiwa The Closure DNA Show luveza inani labomama abaningi abayabe besithi abantwana babo ngababomkabo kumbe abathandana labo, kodwa impumela ye-DNA iveze ukuthi kuyabe kungasilo qiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule. ngokuphelele lapho ku DNA test lokhu ngisho ngoba sokunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana bangasibo babo kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya phoke ayi lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lomthetho oqinileyo sibili njalo uhulumende afake indaba ye DNA test lay ibe into free ukuze wonke umama wonke umntwana lo baba batestwe ukuze wazakale ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya
kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe DNA kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo kungakubangelwa yini lokho
nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into efree kwenzela ukuthi kungabi khona konke kokuhluphana konke lokho okuhluphana kube khona ukuqaliseni kodwa nxa suhlezi lomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho hayi laba abantwana ngabantwabethu laba abantwana hayi ayisibo bethu kuhle lakho kakhulu ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo waso wakho ubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engaso wakho bekanisokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kaso wakho so ke yinto embi kakhulu leyo yinto engalunganga kakhulu leyo because ithi ngabe uhulumende uyafaka umthetho angafaka umthetho iDNA ibe yinto efree ingokungatshajwa muntu kodwa kube yindlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa kumbe abafazi babo bayethestwa umkabo labo madoda bayethestwa kuthestwe nje free kungabhadaliswa
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ubexoxa icingweni le studio 7 esegweru siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo msakazi, ngiyazizwa nje izikhalo zabantu ukuthi indaba yolibofuzo le iDNA test kumele ukuthi yenziwe kuye wonke umama obelethayo. Ngingasho ngithi lento ikanengi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama ngoba kabe sekubonakala ingathi abathembakalanga yikho sekumele kwenziwe ulibofuzo le iDNA test nxa bebeletha. Kuyabe sekungathi omama bayahlukumezeka mase sikubheka ngecala labomama kase kungathi omama bayahlukumezeka kodwa futhi ngesahlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa iDNA test nxa abantwana bezalwa ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuhamba ngesikhathi umntwana sekwelisinye isikhathi thole ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo uthole ukuthi kuyenzakala ukuthi kuze kuhambe thina singabantu kwesinye isikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulesinto esenziwayo emntaneni mayezelwe uthole ukuthi umntwana enzelwe isiko elakoncube umntwana ebe engiwakondlovu uthothi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokhu ukuthi wenzele isiko elingasilo lakiwe mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo siyazi futhi ukuthi kwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwe ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenzule ubofuzo umntwana wonke ozalwayo kuzamele kube yinto eyenziwa mahala kungabhadalwa lutho ngoba abantu ngeke bakukwanisa ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza iDNA test so ukuthi kwenziwe ulibofuzo kulungile khona kakhulu njengoba ngezizathu sengizibekile msakazi.
Hayi, siyabonga. Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane obexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulu, asambeni madoda.
kweziphathelane lokhetho namhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chiroza othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Gontuthu ziyathunqa kuvele sokuyindawo lapho kumele abantu bezinakekele kakhulu laba abantu abaphathisa kwezombangazwe babekwazi ukuthi le abayibiza bethi Second Republic ilukhuni njalo iyaluma iyabulala ungananzela ngomnyaka ka-2019 lo-2020 kube labantu akade bebhoda bethumba abantu ezindlu abantu sicabangela ukuthi ngaba ngamapholisa ansebenza nsitha ngaphansi kwe-military intelligence kumbeni i-CIO njalo abantu labo besupporta izanu behlukuluza abantu ukuthi abantu laba basekela ibandla eliphikisayo. So sibona ukuthi kwethusa into eyenza ukuthi abantu behlale besevalweni, into eyenza ukuthi abantu bengakhululeki emcabangweni, into eyenza ukuthi abantu bengaphatheki kakhulu uhlelo lwe-Citizens Coalition for Change ngoba besaba ukuthunjwa yalabo abathunjwayo ngomnyaka 2019-2020. Le abayibiza bethi Second Republic akulalutho lutsha ngoba laba ababeyibo ababebulala bebhidliza besenzela bekwenza lokhu ukuthi bechabise umgabe yibasebephethe intambo zombuso.
Liyenelisa na ukwenza imihlangano ezindlini ukumbe lakho liyaqala liyecela imvumo emapholiseni?
Akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ezindlini njalo akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ehofisini yebandla labo. Into ekhona nje ikuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security Intelligence laba abaziwa ngokuthiwa i-PC labanye abangaqedakaliyo ibaba befuna ukuthi bebekwazi ukuthi abe-Citizens Coalition for Change benzani. Khonokho akwenza ukuthi abantu behlale besevalweni ngoba babedinga ulwazi olungekho emthethweni ngoba umhlangano nxa usenziwa ehofisini awulani lohulumende kodwa uzananzela ukuthi abantu laba babethanda ukuthi befike duzane bezibuzabuzise into engekhoyo.
Manje ngokubona kwenu wona umumo unje libona ngani kuyanceda yini ukuya kukhetho?
Ukhetho eZimbabwe uzake lube lukhetho olukhululekileyo. Singakhela ngo-1980 kwaba lodlakela eMarsh West abantu bezanu bebulala abantu bezapho. Uthe uNkomo ekhuluma lo Lord Somes, uLord Somes wathi yena uza njani ngasoze aconcede ama-results lawo. Lokho akuzange kwenzakale. Yeah. So ukhetho eZimbabwe ulakhetho lapho uthiwa gaba free and fair lokho siyazi. Ukhetho luka 2002 lapho uTsvangirai ama khona encintisana lomgabe amalunga eZimbabwe Defense Forces ayenza ukuthi ama results ahambe ephathwa ngabantu bemanyame ebase amabutho okwakungekho emthethweni kwaba lokukhonona ngakho khonoko. UVitalis Nabashele wakhuluma wathi amabutho asoke avume ukuthi iZimbabwe ibe umuntu oyikhokhelayo ongazange ahambe empini. Kusitshubani ukuthi ngathi nxa sikhuluma ngesingisi sithi bekuvele kule interference evela ku-army.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi ingcwethi kwezombusazwe umnumzana iBhomandaza uthi lanxa umongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema esenguye osophethe isikhundla se-SADC Troika kasoze enelise ukuguqula ingqondo yenkokheli ye-SADC phezu kokhetho lweZimbabwe oluzenziwa kunalo umnyaka. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezokholo kumele baphathise uhulumende ekulwisaneni lodaba lokumemetheka kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathintambo wesigaba sakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube emkhosini wokunanza iminyaka engamachumi ayisithupha kwabunjwa isonto yeGuda Ramwari elokitshini leChabalala izolo. Okwamanje ke sengilithiya ke ezandleni zenu balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kwistudio 7, salibonani. Ngicela ke ngiphawule lapha ngendaba le iyenzakala eNsuza, lami ngiyizwa khona lapha bengingayazi laseWest Acre eyokuthi isuku labantu asebegcwele bebuya khonale eMpumalanga, lakhonale endaweni ezikhatshana begcwele ezitendini lezo kuthiwa izitendi ezi abazifaka khona. Uhlupho lula sengibonile uhlupho lweZimbabwe akusiyishona, uhlupho lweZimbabwe yithi abantu bakithi amaNdebele lapho uhlupho khona olukhulu, ngoba akula muntu ongasuka khona le Mpumalanga azongena eNsuza khona. Thina singabantu bokhona apha eduzane singakwazi, selubani sesenkayi singaphingabi khonapho, asikwazi konke lokho, kasibizo futhi kasifakwa. Abantu bakithi abaluhlupho bona laba abantu bakithi abakuzali bona lawo, yikubona le misebenzi singasebenzi kubuya abantu basufa khwatshana khonale, yibo bona laba abantu ababuya khonale befike bengena imisebenzi babizwa yiwo labo bantu. Abantu bakithi akulanto abasinceda ngalo okwalo ukuthi kuphela besibisela izitha, ikubona lokuchaywa uzokuthwasa kuthiwa kuzoma election kuyabuya abantu abakhonale singabaziyo bezosichaya. Akulalutho abasinceda ngalo abantu bakithi, uhlupho esilalo ngabantu bakithi, yikho uhlupho esilwalo. Sizahlala sikhala nje abantu beMpumalanga, kodwa uhlupho esilalo ngabantu bakithi, yikho lapho esiluhlupho khona. Bona labo abafuna ukujabulisa abantu obhosi babo bona lawa uhamba bethatha abantu khonale, befibathathe labo abantu befibe begcwalisane begcwalisane nasesikhala. Yabona manje yilo uhlupho esilabo abantu bethu abantu bakithi bona labo bakhosifana.
Studio 7 linjani basakazi nabalaleli, ngithanda ukukhuluma kulolu daba olokuthi iMRP ilwa neTPC. Hayi, akusiqiniso lelo, akusiqiniso lelo. Yingakho iMRP ikhethe ukuthi ayingeneli kukhetho olu-presidential, izongena kuma MPs nakuma council. Ngiyabona.
Hayi, izakhamizi zonke, izakhamizi zonke asilweni lokusela begomo bantu, asilweni lokusela bemfuyo. Ngoba manje liyabona sifana lelazi isifuyo nje sigangena sila umuntu osinakekelayo. Silweni impela mama, baba, bhuti, sisi okwazi ukuthi ufuye lelizwe leliya. Hayi, ngoba abantu bakithile kwesekusezakala elizweni lakithi, asazi impela ukuthi kambe umthetho uzofakwa ngubani kwayini. Mina ngakho ngiyala mthetho, akusela mthetho phela izwe leliya. Ilizwe selifeva amasela la ogawula ukuthi oze kujuma la amaphoyisa la asitshotshelayo la. Thina manje sisenangeni, sekumele nje sibe siyi-unity thina sodwa, se-united. Hayi, iqiniso lisho umhlaba wonke jikelele, yonke indawo kula kuthi kuphi, asibeni united. Ngoba lokho esekusezakala ukuthi umuntu sekungenele esibayeni ahlezi inkomo zakho engene fayini sakhe busuku uyikudlala ngesikhathi lo. Umnangagwa laba baphuma esikhundleni la, hayi ngoba lokhu kuyayangisa, ngikho uyalela esikhundleni abantu besenza so. And ngabantu bakho ugawule lapha, yini abangena ezibayeni zabantu ebusuku behlezi inkomo? Yiyo abantu abangena ezibayeni zabantu ebusuku. Kanti baphila ngani ugawule lapha? Baqamba amanga nje baphila ngani ugawule? La umalaka inkomo labo Joseph Chulu abatile izwe liraiti. Liraiti kuphila izwe liya. Yiyo amasele inkomo aqedela abantu inkomo zabo, banawe abatile izwe liraiti. Abantu bezana ukuphila. Yibo vele abatshontshayo. Kanti baphila ngani? Bala mabhusha, bala mabhizinisi, yonke into ekhaya lapha.
Studio 7 salibonani, livuka njani labalaleli? Ye, hayi, kufanele silungise okunye la. Iyabona iTCCC ngathi mhlawumbe thina sifuna ukuhlangana na. iTCCC kufanele ukuthi thina sodwa iTCCC lathi thini MRP sikhangele ukuthi yiliphi ibandla elihlose okuqakathekileyo. iMRP ihlose ukuthatha umhlaba wayo back. iTCCC yona ihlose nje isinkwa. So iTCCC yiyo efanele ukuthi ize kuMRP sizobambana, siqale sikhiphe izano sibambene neTCCC. Hayi ukuthi iTCCC ithi thina MRP siyobambana nayo sikhiphe izano. Yona phela okwaya kuqakathekanga kanga njongo kwetu. Okwetu kuqakathekile ngoba thina sifuna umhlaba wethu. I-Triple C sifunela isinkwa. How come ukuthi singayo hlangana labantu abafuna isinkwa? Isinkwa is useless. Umhlaba kodwa uqakathekile liyakubona. So into eyabi ngcono yona leyo ukuthi Triple C ize ku-MRP kumthwakazi Republic Party sizohlangana sikhiphizane. Hayi ukuthi yona ithi thina sisuke la siyokhiphizane sihlangane nayo ngoba yona okwayo akuqakathekanga. Okwe-MRP kuqakatheke kakhulu futhi noti kancane.
Mvingelele enkundleni, injani basakazi baka Studio 7 okhuluma engumantsheza. Ngidinge ngibuze le ndoda okuthiwa ngu-Innocent Ndibane ehlala ithi yona imela i-EFF yaseZimbabwe. Uyimela kanjani iqembu eliphikisayo wena ungaphansi kwezano? Ngoba yonke into oyikhulumayo uhlala uvumelana lezano, izano lobe ingabulala abantu uyavumelana layo. Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi ngokunye kuliqembu okwathunywa izano ukuthi kuzophazamisa abantu, ngoba izano siyayazi iyavula okungamaqembunyana. Lina lithi ngokungamaqembu okuphikisayo, kanti kuthunywe izano ukuthi izodisturba abantu. Sikwazi lokhu from kudala, labo Joseph Chuma laba abahlala bekhonkhotha nje into engekho bezenza angathi ngabantu abayazi into abayenzayo bengayazi. USmith wakhuluma wathi khona ilizwe leli ngokuhamba lesikhathi abantu bazahamba phezu kwamakaka, abantu bayalala phezu kwamakaka, imigwaqo iyabe ingasekho. Nanku manje siyakubona eZimbabwe ngendaba yezano esebenzela ezikhwameni zayo. Politics yezano ayincedi abantu, ngiyokusebenzela ezikhwameni njalo izano ingeke iphinde litshintshe ilizwe laseZimbabwe. Siyehlulekile.
Ngiyabingelela emsakazweni weStudio 7 igama ngugodrok mali umsakazi udaba engikulolu daba labantu beshonini abazoyakha imathebeleland ngenkani. Kanti imathebeleland yabo bani? Yikho bethi imathebeleland, Mandebele land, futhi mashonaland. Abantu beshonini nje sicela beyakhe kubo, ayi imathebeleland beyakhe kubo, because manje mabeze imathebeleland bazosithathela yonke into engeyethu. Kusho isiZimbabwe sizokhuluma ulimi lweshonini lebaZimbabwe yonke. Mabesuka le bezoyakha indawo yakithi kusho ukuthi bathunywa, bathunywa iZANU-PF, bathunywa iCCC, because yamaphathi yabantu beshonini bazosibandlula imathebeleland. Abantu abanjeabo Wishman Ncube nabothokozani Khuphe nawo bonke nje open booth bakubona nje into eyenziwa iZANU-PF, yibo bavumela into enjengaleyo. Yinto elelwa umqondisi moya, asifuni umuntu okuza ezosithela indawo yethu. Asinandawo zokwakha thina sinje emathebeleni, and sila bantwana bakhula nabazulu bakhula bazofuna indawo, indawo sesijengabantu beshonini bayagcwala la bantu endaweni emathebeleni. Bengicela sizame ukusukuma sibheke indaba le bantu abaphezulu, sibheke indawo emathebeleni le. Hhayi lokhu kuthiwa kukhulunywa ngobhilivi khawule bekhulu into engazwakaliyo. Siyaphelela emathebeleni indawo lokhu sibheke esikhamisini.
Sabingele le msakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle siphathele wona. Sifingele nabalaleli bomsakazo. Ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe especially Triple C iphakathi kwecindezelo okungaka. Ama-leaders asabotshiwe lamanje akakhitshwa, amanye akhona asabotshwa futhi and umnangagwa lweZANU-PF yakhe basafuna ukubopha more abantu be-Triple C basazobotshwa. So mina ngithi ngakuya ngami abantu be-Triple C ngabe bazama ukuhlala phansi i-strategy sokuthi bayakhampeyina ngenkani, abasadingeki ukuthi baphiwe incwadi ngamaphoyisa ngoba amapholisa yiZANU-PF. Amapholisa ayiZANU athatha umthetho kuZANU. So iZANU ayifuni ukuthi bakampeni, yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngoba incwadi asilinike. Ngazi beyicela incwadi amapholisa angeze banike. So bona uma befuna ukukampeyina ngicanga ngawe nabayabambana bekampeni ngenkani, ngoba lezi zekhi yabona leyi eyiyephethe i-commission le yokhetho yabo Priscilla Chigumba, i-agent yeZANU efanana namapholisa. So ukhetho lwabo vele suzele ube lula beyi-opposition. So kumele ukuthi into yakhona benze ngobuchwepheshe la ngenkani, ngoba vele iZANU isebenzisa inkani. Labo kumele basebenzise inkani ngoba uma besibazahamba besiyalandela umthetho othi siyacela amapholisa, amapholisa angeke banike imvumo. Vele abantu beZimbabwe sokumele kade sibezame ngendlela zokuthi bazikhulule ngenkani, ngoba vele iZANU ayisozi banike i-chance yokuthi bezikhulule ngoba baze bacindezela namapholisa, bebacindezele ngezekhi yabo, bebe bebarige futhi i-election yakhona. So kumele ukuthi babe serious ekutheni bekhampeni ngenkani, ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le rigginye le yezabe ikhandwe ngoChigumba yehlule. Kodwa uma bona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi ubakhulule, akusela mthetho eZimbabwe. Umthetho umnangaga uthetho ufake ephaketheni lakhe. Siyabonga.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabula iphakathi ibandla leZANU-PF. Kulabanye asebesithi kumele bonke abantwana abazalwayo behlolwe i-DNA ukwenzela ukuthi obaba bengabi labantwana abangaso babo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-7:30.